mina engikwaziyo kuphela kwe-MDCT into ebekhona ukuthi abantu bebe lembono ehlukeneyo, omunye lomunye ke wasekhuluma owakhe umbono. Kuzani u-PF ukuchitheka igazi. Ngingakutshela ukuthi kuma-primary elections wona la wadlile awezanu PF kufe abasekeli bezanu PF abaningi kuleli lizwe, ikakhulu kusukusela e-Midlands province kuqansa kusiyali. So ke kuzanu PF siwubonile umsindo intra-party violence ibonakele, ilokhu ikhona. Ngihlangane lamanye ama-MP awezanu awadliweyo kuma-primary election akade besitsho bona ukuthi khona izinduna zabo zihambe zaphiwa imali, ziphiwa imali ukuthi zibize izakhamizi zonke zizitshele ukuthi onguye okufuza ukuthi abe yi-candidate yezanu ngobani. Wayenzakala badliwa ama-MP ngenxa yokuthi osabhuku o-chief babiza abantu babahlalisa phansi babatshela ukuthi lapha oyi-candidate nguzibani. Oyayekela ukuvotela lowo muntu kahle ebekwazi ukuthi kulesi sigaba akasafunakali. I-violence ekhona kuzanu PF yona le. Thina kwe-MDC hayi asiyiboni, angikayiboni. Ngikhuluma kanje mina kathesi ngiphuma phakathina komhlangano we-consensus, abantu bayahlabela bayagida, bekunabantu akade benchallenge abafika ku-6 bawithdrawile bona ngokwabo bodwa. Abantu bayajabula bagoni wehlukene la kuzanu PF.
Isehlakalo ikakhulu lesiyana esenzakala eBuhera kungcwatshwa owayengumkhokheli webandla leni. Lezinye kobulawayo lapho okwagijinyiswana khona.
Kwakulabantu bedrama, ama-comedians, ababefuna ukuthi nje bebukwe ngumhlaba wonke ukuthi khona bona bakhona ngenxa yokuthi kule njongo yayivele ikhona. Sakubona njalo ivinda laphana sokuthiwa khona kulabatshayiweyo kobulawayo. Abantu sebephuma bele mpikitsha yokuhlatshwa i-injection. Hlatshwa injection ngoba kuthiwa utshayiwe. Angiwazi umkhuhlane wokutshaywa mina abantu bephiwa i-injection. So ke kuningi okufuza ukuthi abantu bekucubungule bengakakuthathi face value. Ukuthi ngoba i-Herald kumbe i-ZBC TV ikutshilo, kakutsho ukuthi khona itsho okuliqiniso.
Inhlanganiso leyi ithi iMashonaland Central ngenye yezigaba etshengisa izehlakalo zodlakela eziningi. Lina kodwa kuyini elikubonayo nxa selikhangela ilizwe lonke jikelele?
Akukabi bungcono sithandekile, akukabi bungcono. Into esiyenzakele kuphela ukuthi izanu PF isitshintshe istrategy se-violence. Nxa kuyukuthi laphana babetshaya mgceke, khathesi sebetshayela phansi. I-violence ilokhu inengi eMashonaland Central, ilokhu inengi eMashonaland East, ilokhu imengi in some parts of Mashonaland West. Iyatholakala emaswingo, emathebeleni, not hayi asike zwalutho kangako.